Toku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Alivuka njani mtwakazi omuhle olamukela emsakazweni yo Studio 7 ngolwesibili mhlaka 9 kuNtulikazi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leZANU PF selisethesa ibandla leMDC icala lokufuna ukuvusa impi elizweni kulandela amazwi esiphathamandla sebandla leMDC umnumzana Job Sikhala.
Abantwana beZimbabwe sonke sancedisa iZANU PF ekukhipheni umgabe, kanti bona balwa i-partner politics yabo yokukhipha i-G40 befaka iLacoste, kodwa ukuhlupheka kwabantu lokho kusiya phambili.
Intengo yezitolo ilokhu iphezulu, njalo abanye lokhu bethengisa impahla ngedola leMelika lenye imali engasavunyelwa.
Abaqhazi lokuthi benzeni ngelizwe, ngabantu labo abalinde ukuthi mhlawumbe ukhona ozoza neplani asisize. Bona ngoba abanayo iplani ovusilizwe msakazi, ayikho.
Lamhlanje kuhlelo lwethu lapho isixoxa lengcwethi zombusazwe, sizibuza ngokuthi kwenziweni elizweni ukuze kube lengqubela phambili. Isixoxa lomnumzana Dinizulu Macapulane.
Lokho vele ngondwe yesigerila eyegangeni yokuthi umuntu oyokuphikisana lawe uyabulawa, njalo into zibanjwa ngamandla. Kukanti-ke inotho lama-economies alezi nsuku afuna ubuchopho obujiyileyo kule ndaba zokudubulana nokubulalana lezi abazijwayele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ibandla leZANU PF selisethesa ibandla leMDC icala lokufuna ukuvusa impi elizweni kulandela amazwi esiphathamandla sebandla leMDC umnumzana Job Sikhala, owathi umongameli Emmerson Mnangagwa uzasuswa esihlalweni kungakafiki ukhetho lomnyaka ka-2023. Isikhulumeli sebandla leZANU PF umnumzana Simon Khayamoyo uthe uSikhala lomkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa sebekhulume amazwi atshengisa ukuthi bafuna ukuphehla impi elizweni. Umoyo uthi MDC ingalibali ukuthi bandla leZANU PF laya empini lalwela ilizwe, ngakho lilibandla lomzabalazo. USikhala owathi bandla leMDC lizagenqula uhulumende kukhetho lungakafiki ukhangelelwe ukuyazibika emapholiseni lamhlanje. Kusenjalo, iningi lithi lilokhu lithwele amagabha avuzayo ngokukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo, ukusilela kwamafutha ezimota, amanzi kanye lamagetsi, kona osokufike ezingeni elibi. Ukuzwa okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Edwin Ndlovu, ilunga lebandla leMDC, yena okhulume ezimele. Umnumzana Ndlovu uqala ngokuchasela usithandekile Mhlanga ukuthi kungani iningi lingaxhasanga ibandla leZANU PF ukutshengisela izolo edolobheni lakoBulawayo lisola ukukhuphuka kwentengo yempahla lanxa kuluhlupho oluthinta wonke umuntu kungakhathalekile ukuthi ngwayeliphi ibandla.
Owenziwa eZANU PF abantu bakwazi ukuthi kuyabo kungasonto enziwa ikhangele uZulu weZimbabwe. Esikhathini esiningi kuba yinto eyenziwa ikhangele i-partisan politics eziphakathi kweZANU PF, engingathi khona i-fashional politics ezikuZANU PF. Ngo-2017 abantwana beZimbabwe sonke sancedisa iZANU PF ekukhipheni umgabe, kanti bona balwa i-fashional politics yabo yokukhipha i-G40 befaka iLacoste, kodwa ukuhlupheka kwabantu lokho kusiya phambili. Lakathesi nxa bekhuluma ngama-prizes, bekhuluma ngokuthi akukhethi US dollar, bekhuluma i-corruption, i-politics zabe zikhona. Mnangagwa ufuna ukukhipha abantu abona ingane bangamu-opposa mbe bangamphikisa abasini yakwe-ZANU PF, asale ke labo titisi ke oyesimeni ikho ke thina ke njengoZulu weZimbabwe siyabe sikwazi ukuthi ngizani iPF senzela ukuthi akumela ngazingenele ngoba yabo ku internal factional politics is a party yabo izani iPF
iziphatha amandla zikahulumende zithi intengo yempahla yehlile kwezinye izitolo
akula nto ehlileyo ngikhuluma kanje nje kathesi ntambama ngithenge i-2 liters ye-cooking oil nge-$28 ayizange yehle ikhwelile ngoba isikhathi esifitshane evike eliphelileyo ibiku-$23 so akula nto ehlileyo izinto bazehlisa emaphepheni abo kubo Herald lakubochronic bazehlisa nxa bekhuluma bona iziphatha amandla zezanu p f kodwa ke practically ku-ground emashopu akula nto ehlileyo izinto zidura zivaleka zisiya phambili kakuthengeki yikho ke lokho ukuthi bathi kwehlile yathi nje basengayezimithiyo abantu bezanu p f
kuphile kanjani ngodaba lwamagetsi olwamafutha ezimoto okuhambisa lokunye nje
akuphileki amagetsi sikhuluma kanje afike nakathesi ntambama ngabo 7 sizathi sivuke ekuseni ngabo 4-5 esehambile atshona ilanga lonke lingekho okusemafridini kuyabola kuyawonakala amafutha ezimota katholakali izimota zithona ke zilayinile ke zilindele lawo mafutha kawakho lanxa esedura eseyikubo $5 something kodwa ke lokho engatholakali kukhanya obunzima buya phambili elizweni lakithi leZimbabwe ukukhipha kwabo ke i-US dollar labo randi kakuncedanga lutho kuwesene situation ngoba abantu lokho besihlupheka nje akula bungcono esibubonayo
kodwa simzwile umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lo mnumzana John Manguja we-RBZ besithi imali yakwamanye amazwe le yebibhidlisa umnotho welizwe kathesi sokuzalunga
sengayezimithiyo ungahamba kathesi eboda ungenisa imota bafuna ubhadala i-US dollar lamhlanje ngifike ePlumtree ngithole kule moto ebotshiweyo besithi bona imota leyo overload bafuna i-US dollar $1,300 imali nxa besithi bona sebeyibhandle i-US dollar ke baqamba amanga ngoba bona uhulumende lokhu ethatha ama-services akhe i-US dollar iduty lokhu ebhadala i-US dollar ababanjwa i-VID lamapholisa ebhoda lokhu bebhadala i-US dollar lama-rates laba besithi asesehla e-US dollar le-bond kakwehlanga lokho kukhwela lokhu ku-900 something i-US dollar lokhu ku-50 something i-rand akula kumehluka kwehlanga lutho
lo-ke ngumnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla le-MDC kodwa lapha ubekhuluma-ke ezimele lokhu sikudaba lunye abanye osomabhizimusi babikwa beqhubeka ngokuthengisa ngemali yakwamanye amazwe okungasavunyelwa lanxa uhulumende wafunga ijoy esithi abazaqhubeka bethengisa ngedola lemelika kumbe imali engasidola leZimbabwe bazajeziswa kalukhuni uhulumende wethule umthetho kumaviki amabili edluleyo ovimba ukusetshenziswa kwemali yangaphandle kwelizwe ukudingisisa esikwenzileyo kuveze ukuthi akhona amabhizimusi asathengisa ngemali yakwamanye amazwe ikakhulu irandi lakwele South Africa. Lokhu kubikwa kubhahe esigabeni seMathepeleland. Kobulawayo khona isiphathamandla sezanu PF njalo engomunye wabakhokheli bamawovet umnumzana Victor Matemadanda uthe ezinye izitolo ezikhulu lokhe zithengisa ngedola leMelika. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lo mthengi umnumzana Paul Ndlovu othi ukumiswa kwemali yakwamanye amazwe sokubangele ukuhlupheka okukhulu kakhulu kuZulu weZimbabwe.
Bayitsho ke ukuthi le nto le yebo naye bazoyifaka leyo zimdola yabo but izo-affecta intengo yezinto ngani ngoba phela ngithi ungathi uyabheka ilizwe lethu alika-produce into eziningi elizikhiqiza phakathi kwelizwe into eziningi bathatha abantu ama-out of the country angithi so ngokunjalo imali abantu mazothi kumele kusebenze izimdola sokuzophoqa labo abamabhizinisi-ke ukuthi bazame ukuthi bakhuphule intengo yezinto ukubana ukuze bathole leyo mali yangaphandle ngoba phela imali yangaphandle okodwa bedayisa ngayo kube kusiba ngcono ngoba kodwa beyithola lula than manje so i-government njengoba siyi-introduce leyo zimdola ukuthi siphuqe abantu abamabhizinisi ukuthi bakhuphuleke intengo yezinto, bazame by all means ukuthi bayithole leyo mali, or ukuthi bayithola kanjani thina asazi, mhlawumbe ngendlela abayithola ngayo sokubaphoqa ukuthi bakhuphule intengo yezinto. Uyayibona kanjani?
Kwenziweni Phondlo?
Yabona into efuna ukwenziwa eZimbabwe mawuthi yabheka umsakazi, okwamanje abantu bayebo bangaba layo iplan, but into esuka ibe lihlupho elizweni lakithi especially kugovernment yethu ngeyokuthi ababheki ikusasa ukuthi ma siyenza kanje kusasa abantu kuzoba affecta na or akuseze kuba affect. So even la manje even ama plans abantu beza namacebo ukuthi at least ngabe siyenza kanje siyenza kanje, bona basuka babheke lokho ababona ku right kubo, ngababheke ukuthi but njoba nje umuntu ekhuluma ngokuthi if singayenza kanje mhlawumbe kungaba so, why singawenzi? Bona basuka bathathe isinqumo, bangathathe isinqumo basi implement sisebenze leso sinqumo, but ukuthi sizo affect kanjani elizweni ngabakubheki lokho, uyayibona? So la manje iplan labana abantu ngathi ababheke ngathi ayibhekisise kahle kahle iplan, bona ngwabo iplan gabanayo ukubona nje umuntu othi kahle ngenze so mhlawumbe kuzoba kanje, hayi ukuthi mhlawumbe iyabe iplan uyacabangela nabo benjani into abayenza lapho, asiplan engavusilizwe into abayicabangela ukuthi mhlawumbe masingenza kanje elizweni kungaba right. Iplan iplan kahle kahle kade yabaphelela umnangagwa lo labochiwenga. Ngicabanga mhlawumbe ukuthi okunye lulwazi, ulwazi ma ukhokhela ilizwe kalidingi ukuthi ugijimise omunye wena ungene, kudinga ulwazi lokuthi uzokwazi na ukuthi ma ngikhipha lowo manager ngifake lowo manager, umanager lowo uzoba lolwazi nalo ukuthi avuse le company. Akudingeki ukuthi uphonge ukuthi nje udobha nje umuntu estrategy ukuthi ithi gijimise lowo ngifake lowo, ngoba lo muntu abantu abalapha manje abarana eZimbabwe manje angifuni ukukutshela amangazi, impuphuthe nje akuli even oyi-one sore ukuthi ngikuthi umbebhiza ngiyathukana angithukani, but abachazi lokuthi benzeni ngelizwe, ngabantu labo abalinde ukuthi mhlawumbe ukhona ozoza neplani asisize, bona ngoba abanayo iplani yokuvusa ilizwe msakazi ayikho.
Hello ke ngumnumzana Phondlovu umthengi ubekhuluma ecingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Ake sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi umumo wokusilela kwesinkwa ukhangelelwe ukuba nganeno ngoba uhulumende ethenge amathani engqoloyi afika phose inkulungwane ezingamachumi amabili i-20,000 esezifikile eBeira eMozambique. Iphephandaba leHerald lithi umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube useyazise ukuthi izisebenzi zikahulumende zilakho ukungezelelwa iholo kunsukwana ezilandelayo kakhulukazi ekupheleni kwayonale inyanga. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp.
Bengisithi kumbe ngxenzezwa nje selingithinta mombe selifuna ukukhuluma lami, ngike nditshele enye itipho ekhona ngamayusa langebond. Now people they are making money ikakhulu business, abantu bebusiness or businessmen kuhamba kanje. Ngakulinganisela ngenye itipho encane, mina ngubusiness ngubhaye ngiliselile ichukela besiloda 12 user kwesinye isitolo esithile wholesale. Siloda 12 user sisayothengisa nge-better price ngalaleli ku-12 user ngasikhuluma ngokuthi thina ithwela bese sizalithengisa $10 kumbe $9 ku-okay adulu kwedlula thina. But now abanikazi bezitolo labo sebesenza ngale ndlela, sebethengisa ithukela ngamabhondi besithi kabafuni imali usa kuqamba amanga. Ithukela ekade lithengiswa nge-12 user ubusuthi ungathola $84 ye-street nokuthenga i-12 user. Usuthenga i-12 user sule case yethukela. Now sebefuna 110, 130 sebekwazi ukuthi bona bengatshayisi baphuma abahle badinga omunye wabahle beyadingela amayusa nge-130 umuntu uyabe la mayusa asedlula i-$12 kade semthethweni ade bewotisa ngayithukela ngayo. Kuyafana futhi lakusimenti abasafuni iyusa kusimenti sifuna mapondi uchile ngithi kweindawo bathi ibag of cement 85 pound kweindawo bathi 70 pound so nemisisami ndokuthiwa 70 pound ngeyusa besiyi $6 use kodwa nxa ususithenga ke manje ngebondi i 70 ibondi is equal to 10 dollars emsikeni omnyama laphile ngitsha khona mina today. So which means isamende kade sisenza $6 sesifanda ukuthi sesiyi 10 use ikubona sibana wasa. So ke they are making and they are looking lapho kuthiwa izinto ziyakwehla la baza kwehla balungisele nalo owehla isitengu ngibona sebevele sebelutha and babeka ihloka phezu bangakhipha ingqamba babeka ihloka bangakhipha ihloka babeka umkhonto. So thina esikhalayo yithi esithengayo.
Salibonani maZimbabwe amahle, salibonani basakazi. Okhulumayo Scott Mpofu endaweni yaseBlumtree Mangwe engwezi. Asiphikisani lokuthi uhulumeni afake imali yeZimbabwe ibe yiyo esebenzayo, kodwa iproblem esilayo athe sinjengoba sekunje ukuthi amabond asikabi idola leZimbabwe asikabi lalo ngobunengi. Yinje nje mina ngilamalanga afika 4-5 ngingatoli yona isenti kubusiness lami. Ibusiness lami ngale Bobli store ngibhale le board ngayifake eshop yami ukuthi angithathi imali zangaphandle. Sengile 4 days ngingatholi yona isenti nje elesikhala ngoba abantu abasemangweni lo esiphila kiwo imali ade vele beyisebenzisa irand. So angikwazi ukuthi ngizaphila njani, ngiyenzeni kathesi ngoba sekufakwe lo mthetho omusha ukuthi ma ngabe utholakala usithengisa ngale mali yakwamanye amazwe uzobozwa. So sisebunzimeni asisakwazi ukuthi sithini nje. Labanye bami khona pha emashopu engilabo labo sididekile nje silele singabantu nje asisakwazi siphile njani uma ngonke lo lapha esikhona thina empoints engwizi ngapha bonke abantu balapha baphethe amarandi. Sengize ngicabanga ukuthi ngivale noma ngenzeni angazi ngoba ngisakwazi lokuthi ngavala sokuzathiwa mina maybe ngivalishwe ukuthi angifuni ukuthatha imali yaphandle angifuni ukuthatha imali yeZimbabwe ngifuna ukuthatha imali yaphandle kwelizwe. Kunganjalo imali yaseZimbabwe asilayo sikhuluma nje silapha bakithi zamani lisincedise sibone ukuthi singenze njani lathi. Ngiyabonga.
Hayi lathi sibongile Zulukandaba. Ye izo ke yiwo ke amazwi abalaleli bethu abasithumele wona ngeWhatsApp lingakhohlwa ke inombolo zethu +12024650318. Owake wava umsekeli kamongameli welizwe leMelika umnumzana Joe Biden nguye olokhu ekhokhela kungalane yabadinga ukumela ibandla lamademocrats kukhetho lokudinga umongameli oluzenziwa ngomnyaka ozayo. Lokhu kwenzakala lanxa uBiden ethwaliswe nzima ngokusekela ayekwenza ababebandlulula abensundu ngeminyaka edluleyo ngunkosikazi Kamala Harris ongomunye wabancintisana laye kukhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Bekthemba Chuma, isizalwane seZimbabwe esihlala khona pha kwele Melika.
Ngibone ngalama democracy akasazi kuhle ukuthi indoda le kodwa uqhinga bazamkhupha ngaleyiphi. They haven't really specified the basic issue ukuthi bavumelane ukuthi i-climate kumbe i-health kumbe i-economy. I think kumele ukuthi bahlangane nje bavumelane ukuthi indaba emqoka abazaqhozana layo nxa benika oluthandu kwabo yithi. Ngoba ukuhlosa ukukhupha undoda kuphela kodwa angiboni kuyenela ukuthi bathole enough amavoti okumkhupha.
Ubona ungani okungayenza ukuthi ethole amavoti amaningi? Kodwa sibona ukubana kulensolo eziningi ngaye ezibalisa ukungavezi incwadi zake zemthelo ama taxes lalokho kunye sike sakuzwa ukubana bakhona mama athi wabaphumputha okungekho emthethweni lokunye kunjalo ubona ungana kusozokumhlasela into
hayi akusoze ngoba lokho wabakhona engakakhethwa kodwa ke abantu bakhe bamkhetha kunjalo lalamhlanje bayamvikela kunjalo so ibase yakhe leyana 40% 43% idlele kayindawo
ungathini wena nxa ukhangele indlela abavota ngayo ukuthi bavotela umuntu bembona ukuthi isimo sake sinjani kumbe kukhona abakusebenzisayo ukuthi baze bamvotele bebona ukuthi kukhona okunye okungani akuhambi kahle
ngikwale ngane undoda lo uyakwazi ukukhuluma ebantwini abaqede u-fifth grade nxa ebatshele ukuthi ilizwe lenu selithathwa abantu bangaphandle bakubona suku zonke laba bahamba khona ngakho-ke ibase yakhe i-strong yibo abantu abazamphiselela lwana kunje
bona abakuma-democrats abafana lowayengumsekeli kamongameli umnumzana Joe Biden o-Cory Booker labanye laba ubabona njani
angazi kumbe ngingaba objective kulokho ngoba u-Biden ngiyakuthanda mina ngibona ngane kubo bonke sengibazile bekhuluma kuma-debate ungani ayazi into ayishoyo njalo ngibone ngane ilizwe leli lisaphethwe ngabamhlophe kakhulu umuntu onjengobooker lo Harris abalahlanga abelungu balapha baningi kusamele ukuthi bakhethe umuntu ofana labo
kodwa nxa sikhangele yena uBiden ubona ungani bakhona abangayekeli ukumvotela besithi njengomuntu oseke waba ngumsekeli kamongameli asiphe nomunye ithuba
ingaba khona ingcosana ayeleyo iqoto kodwa-ke nxa ukhangela amapol kungani kumhambela kuhle uBiden
alo-ke ngumnumzana Bekuthemba Chuma isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika Namhlanje ke kuhlelo lwethu lapho esixoxa khona lengcwethi kwezombusazwe sizibuza ukuthi kwenziweni elizweni ukuze kube lenqubela phambili sixoxa lomnumzana Dinizulu Machafulane.
Ye into ekhulela abantu abaphethe ilizwe kathesi babuGandhi yibuthutha lokuswela lokho abathi ngesilungu yi-wisdom. Nga labo ababusayo bengahlala phansi nalabo abaphikisayo. Kwathiwe iqembu elilodwa elizimisele ukulungisa umomo weZimbabwe, umnotho weZimbabwe lepolitiki yeZimbabwe. Isimo sezinto eZimbabwe singantshintsha. Kodwa ilizwe liphethwe ngabantu abayiziphukuphuku abangakwaziyo ukuthi umbuso uyasikelwana, kuyabanjiswana njalo kuyakhulunyiswana. Kubusa abantu engathi bale-faction mentality ukuthi umuntu uzabusa eyedwa labangani bakhe lona ilizwe lisitsha. Yiluhlupho lwethu lokuqala kuphela ukuswelakala kokuhlakanipha, ukuswelakala kolwazi nokuswelakala kwenjulo yomqondo wabantu.
Manje kwenziweni ukuze baphaphame, babonisane, basebenzelane ndawonye?
Bekufunakala ukuthi ngabe sesenabadala e-Afrika. Obabukhawunda oGraca Machel nabanye abantu bamlandi umnankagwa bamtshela ukuthi ayihlala phansi labakuphikisayo likhulume ukwenzela ukuthi abantu bezwe leZimbabwe bake bathole ukuphefumula, bake bathole ukudla, bake bathole amanzi, bake bathole ugesi. Akula faction eyake yabusa ilizwe umhlaba wonke lo ungaka. Kuyabe kuzaba ngobokuqala bona ababusayo. Kuyamele kubanjiswane. IZimbabwe ilabantwana abatalented kakhulu abalolwazi njalo abawaziyo umhlaba ukuthi indaba yakhona ingalungiseka masinyane nxa i-wisdom lokukhalipha kungabuya kuze kwalaba ababusayo.
Kodwa-ke bona ababusayo bathi amaqhinga balawo nanku intengo ezitolo isisehla ngokususa kwabo imali zakwamanye amazwe.
Yehloko amalanga wona iyaphinda ikhuphuke. Kudala sayizwa, kudala sayibona lento yayisenzakala la ngesikhathi kusabusa umgabe. Okufunakalayo ngama-permanent and long-term solution not okungama-military operations lokhu lokungama-short-term strategies okwamalanga amafitshane akusoze kuwe lapho umkhuhlane osibulalayo. ngoba iphikinga yelizwe leZimbabwe ipolitiki izalungiswa ipolitiki. I-economy iyabola nje iboniswa ipolitiki, ungalungisa ipolitiki konke kuzaqhona.
Kanti pho manje bona abaphikisayo laba ubabona njani bona? Yiba babisele emuva yini ingqubela phambili kumbe balungile abakwenzayo ukwemba phansi bengafuni ukuthi bamukele impumela yokhetho ledlule?
Ngempela yibo abantu abalemqondo ethe yabamfitshane engaboni ekudeni lapho kufunakala ukuthi kulungiswe khona, ngoba laba abantu ngabantu abakhulele egangeni bengamagerila, bengaze bangene kuhulumende, bangene uhulumende bengabalandeli, bengasibo bantu ababusayo, abazange bayiphiwa i-mentorship le-guidance lokuthi umbuso ubuswa njani, lokuthi ilizwe liphathwa njani ngenxa umbuso kaMgabe okuhuquluza amandla lokuba nguntando kayiphikiswa. Ngabantu abasafuna ukufundiswa ukuthi ilizwe i-statesmanship yenziwa kanjani, ukuthi ilizwe liphathwa kanjani, abazange balithole ithuba. Lokho bele ngqondo yesigerila egangeni eyokuthi umuntu oyophikisana lawe uyabulawa njalo into zibanjwa ngamandla. Kukanti-ke umnotho lama-economies alezi nsuku afuna ubuchopho obujiyileyo kule ndaba zokudubulana nokubulalana lezi abazijwayeleyo.
Kanti khona elizweni akungeke kwatholakala yini abantu abangafana lalabo baqambileyo abanjengabokhawunda labo Marshall?
Kuyafunakala ukuthi SADC ikibe nozwelo ebantwini beZimbabwe. Nalabo abaphikisayo labo kumele ukuthi bayekele ukube begxokozela bephakathi belize, baphumele ngaphandle, bebonise amanye amazwe ase-Southern Africa ukuthi uhlupho olukhona kwini, ukwenzela ukuthi ezinye izizwe zisondele eduze zincedise, ngoba kuyasiya phambili uhlupho lwabantu lujiya lusiya phambili. Njalo ikusasa yabantwana baseZimbabwe abancane akwazakali ukuthi sakuma kanjani nxa kunje.
Alo-ke ngumnumzana Dinizulu Macaphulana, ingcwethi ecubungula ezombusazwe ebesixoxa layo kuhlelo lwethu, lapho esixoxa khona le ngcwethi kwezombusazwe sizibuza ukuthi kwenziweni elizweni. Kusasa-ke sizaxoxa lomnumzana Bekezela Madumafuzwayo.
Yes, I don't the blessing. I don't the blessing. Father God blessing. Well, more blessing. I don't the blessing. I don't the blessing. Them can't stop me. I am blessed. Me love woman, me father him, that's why me born. And up for them I try stop me, me fly past them straight. Only for them I wicked, so what them in the rate. You know them one box the little food from me plate. But I got over devil, I help with them straight.
I am blessed, I am blessed. Every day of my life I am blessed. When I wake up in the morning.
Over me. So when the wicked rise, judgment feed them. For 10 years, me I make it. Someday I had to sit down, but me a tour. Hands up from you, now bow stand. Well, I make me pick up me friend them. Live up your rhythm, it have a prayer. Irish and chin, no worry, everything straight. Sing.
I am blessed. I am blessed. Every day of my life, I am blessed. When I wake up in the morning.
I am blessed. Ngibusisiwe ingoma ka Mr. Vegas isigqubela uhlelo lwethu singakehlukana. Sikhangeleni ke inhloko zendaba. Ibandla leZANU-PF selisethesa ibandla leMDC icala lokufuna ukuvusa impi elizweni kulandela amazwi esiphathamandla sebandla umnumzana Job Sikhala oyena okuthiwa uzaya emapholiseni namhlanje. Silugqiba ke uhlelo lwethu igama nguChris Gander. Sidibaneni njalo ekuseni kusasa kumbe ngo-half past ntambama.